ngathi zezempilakahle zithi isimo separaplegia sibangelwa yikulimala umgogodla leqolo okudala ubunzima obenza umuntu ehluleke ukusebenzisa ezinye izitho zomzimba agcine esebanjwa ngamandla ukusebenzisa inqola eya wheelchair. Unkosazana Maslin Weiza okhankasela amalungelo abakusimo esinje uchasisa ngobunzima obubhekana labaphila lesimo separaplegia empilweni.
Kuba lodubo ezitolo ezindweni zamabhasi emahoteleni lezinye indawo.
Unkosazana Rejoice Garayi ophila nalesi simo uthi kudinga ukuba uZulu ezifise abe ngosekela ngokuzwayo abalelesi simo kuqalisela emolini ngoba umuntu olazo kungatsho ukuthi kaselathemba.
Ulakho ukuthinta impilo enhle uzijabulela kudinga nje ukuthi uZulu akuzwisise kusukela emulini.
Uqhubeke ethi ukuzigcina kuhle lokuhlanzeka kuqakathekile unanzelela lokunanza impila kahle yakho.
Singabantu abahlaselwa kalula ngama infections kugoqela lama pressure sores. So kumele sibe lemithi etshiyeneyo egoqela ama antibiotics.
Unkosazana Wiza uthi lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu.
But the major problem is at the hospital there is no medication.
Udubo ngolokusilela kwemithi ezibhedlela. Njalo ungathola bethi le mishina kayisebenzi iphazamiswa njalo ngeload shedding esiphakathi kwayo. Ludubo olukhulu ikakhulu kulabo abangekho ku social welfare.
Ingcwethi ekhokhela kunhlanganiso ye quadriplegic and paraplegic association yakwele South Africa umnumzana Richard Baron uthi kudingakala ukuba sizivikele kukulimala umgogodla neqolo zikhathi zonke.
Stay away from activities that relate to crime,
lama cala lezidakamizwa. Sinanzelele futhi indlela esichayela ngayo, sibophe ama safety belt njalo kumidlalo yama sports silandele ama rules ayo ukuze singalimali.
Ugcizelele ngokuthi kulabo asebelaso lesi simo okuqakathekile ukulandela indlela ethize zonke isikhathi okuthiwa yi-routine kugoqela imithi oyinathayo, ukuhlanzeka, ukulandela indlela elungileyo ukuya esambuzi. Unanzelela njalo lalokho okwenzayo lalokho okudlayo.
Pressure relief, looking after yourself, hygiene.
Thola ukuhlala uphumule ngendlela efaneleyo, ungancindezeli umzimba, ube ngumuntu ohlala ehlanzekile njalo umzimba wakho upholile.
LeZimbabwe lilomthetho osekela abantu abakhwazekileyo njalo kumele bethole uncedo bangabhalisa kugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwePublic Service Labour and Social Welfare noma abakhubazekileyo bethi alweneli lolo ncedo. I-paraplegia ivame ukubangelwa ngokulimala engozini zemigwaqweni esezisanda eZimbabwe, ukudutshulwa kumbe ukugwazwa, ukuwela phansi ngendlela engalunganga ngamandla amakhulu, lezilonda zama-spine tumor langeminye-ke imikhuhlane enjengemvukuzane lokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.